Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi intshayethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathogen.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi laloba uhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Kuza kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumende. Injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lenhlelozayo zingaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council kumbe SIMSEC namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili zifika kusilinganiso sokungamachumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma le ntatheli izindaba eseHarare namuhla, umgcinisihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala lemihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziyelo ludaba sixoxa nomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje ukuthi intsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Yinto esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathogen. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhale akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa yezizathu ezingabe lobudlelwane lesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikulandzelelayo kubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla, ngoba nxa sikhangela udibo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kunja esesigabeni omedialisesikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, phazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo nababalisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo abalahlabuzani lokubana bafundise kakhulu abafundi ukuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizweni?
Ungathi kule mzameke yabakhona uhulumende efanayo lokuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi lwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo yona le yezidakamizwa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo bephansi. Kwesibili, singakhuthaza laba ababalisi kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana bengathi abazimiselanga bona babe bentshikuntshu, mhlawumbe lakho singakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba kuza phazamisana elakusasa enxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa kusasa elizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo labo lwesine, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa kungasilela abantu abaya kumfundo yaphezulu ukuthi bona labana akumele bazofida kuma-university nakubaba balithwale. Okuza kudala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundileyo kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abanaimpumela efunakalayo. Ukuze baqhatheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abaza feed into ama-higher level of learning. Ndiyakhayela nabapolytechnic akhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesine ukuthi labo babe ngabantu abaza bayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200. Okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye yamadola eMelika i-$250, lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe okunengodaba lolu, sixoxele nobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso e-FOZEU ilama union amaningi i-FOZEU kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIVITU. So ababalisi abaphansi kwama-union lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela ama-union labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi i-union.
Okuza kwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizathekiswa, sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende uthekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethu selana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacine bayethuka bayenza ngathiwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi, besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi ayaphetha ngani.
Lo ube nginobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taungana Ndoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi asimzweni elandisa.
Zve kuti hanzi kune varairidzi vanga vari pa strike.
Ukuthi kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza joko, lami ngiqala ukukuzwa ngawe khonapha. Akula nto njalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla, njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka.
Kurerino
Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sokhatha lwezemfundo eprimary lesecondary ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokho kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcinisikhwama kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapha elizweni. Ake sizwe uMnumzana Malakhe Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Ngaba kuyimbono nje eminenginengi etshiyeneyo, kodwa iqiniselo esilaziyo thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumente. Injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumente akunanto ayenzayo, nenhlelo zayo zingaphumelezi. Kodwa esikubongelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lekhu liqhubele siya phambili. Indlela sinabantu abafa ngendlala, singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhonweni. So ngaleyo ndlela nezizika thina kuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kamba kumangalisi khonokhu, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Ikho phela engikuthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangela ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu. Kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe. Kanti-ke ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephiza asiyeyani engifakeni phansi etafuleni. Abantu bonke bakhiphe izijeje zemoto kukhitshwe konke ama-sanctions esiqala ngawo abantu abathela wafakeni ilizwe leZimbabwe nani ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizwephele out. Okuqina kudikekayo yini yabantu ngoba ekuqineni vele iqinise ukuthi ngaze iye ema-elections abantu izandla leZANU-PF yakwazi kwasulana nekhathana ibibi izandla lakuhamba layo laleli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona owake namacebo okuthi sikhikhize kanjani ngabe etafuleni sifanele sonke esikhulumeni sonke sikhikhize insilizwe lethu, hayi khona ukuba ngamacebo amanye angayisiwo okufuna nokugcina zisa abantu abaningi lezi ubuhlungu.
UMnumzana Malakhe Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseFelabusi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Ya iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisana kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama race you know imithelo yecouncil isibhadalwe kathesi lemithelo yemota yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheze imali. Kodwa mina bona ngathi iglathi ekho imarket kathesi ivele kayamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngabahambelana khona
izijeziso zenotho aziziqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina imali yakhona iyabisiya ngaphi imali efanele ingene izithelo eziningi ezikhethwayo platinum o lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu beZimbabwe imali yakhona iya ngathi ya so ikhothi nanxa laba bakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhulu abasebuthongweni ngabanga bakaphaphami kuthi uthi asoze sibakholwe ngoba ingoma osalibe ikhuluma nale
ye kodwa uma sikhuluma sibili sijula kukhanya zani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagogodeka
ye akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lana esilawo amuntu wonke oyabe le mali loba angaze azuze imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambia ayithenga awusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizizimpahla ezilungiswe eZimbabwe so kusiba lama-excess reserves yiwazi agcina kwema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenza khona imoney supply engcono kunokho
ye iqiniso ukuthi imoney supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikho i-foreign direct investment ikuphela abantu bezanu behlale bekhuma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubuya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana lombuso welizwe nxa kungaguqulwanga khonokho asize kulinge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ukudlelana lamanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzikazi le-Afrika namuhla okwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lo mkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili lanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube
inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni i-WHO ithi ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund the Vaccine Alliance, kanye le European Union, Embassy of Ireland, le United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luza kwenza eZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngumkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni abasanda kuwethula, inhlanganiso le iphinde yathi eZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo. Ingcwethi kwezempila kahle zincoma okwenziwe inhlanganiso lezi sithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. Usikhuthaza mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikanya simemetheka elizweni. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyakwenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo lokuqhawulana izandla esengukhulumile.
Kusikhuthaza mfundo ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sankona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irayisi water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi leso esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeCombined Harare Residents Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo. Uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi ama-figures lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi ama-figures emkhuhlane lo wohudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo, okulomuntu oyedwa kuphela osanda kuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalani obona ngokudlelana lezikhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association, uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathi esiphansi ukuthi yawunanzelela umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu, mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi kwenzeke. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya nebulawa City Council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezishweni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, baqale bageze izandla, baqhawulane kodwa babebegeze izandla-ke ngaso kuthe waphunywa lapha ezitheni ngoba siyakwazi ukuthi nanzake sikuvale 100% ukuqhawulana kwabanye. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulana abantu bahambe babambe ukudla bangahambe bageze izandla. Ekudleni lapha besifisa ukuthi ngayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesifudo, in this case ikholera.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusihlwa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokweni kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Gubiga uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal liyadibana lele Guinea kusasa ntambama emdlalweni wesibaya sika Group C livele selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela imiklomelo yesithupha kumidlalo yalo emibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye lele Dynamo uSimon Makwesi Banda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco seAfrica Cup of Nations.
Senegal ngibona ngaba amafavorites ukubuyela ukuthatha i-cup ja leMorocco. Hayi, unabona nama-teams azafika ku-final lawa. Even iSouth Africa singayijelela, but South Africa ingakwazi ukuwina kuTunisia, iyafika kumasemi ngoba itim lana istrong ngendlela ababhilda ngayo ukuthi bathi bathatha almost i-6 players ezisandana basebengezelela amanye ama-players.
Iqembu leSenegal lihlezi phezu kwesibaya sikagroup C le miklomelo yesithupha, ukuthi ngemva kwalo kule Guinea le miklomelo emine. Iqembu leCameroon lona elizadibana lele Gambia lihlezi endaweni yesithathu, njalo lilo mklomelo owodwa, ukutsho ukuba kumele linqobe leGambia elingela ngitsho lowodwa umklomelo ukuze lithuthukise amathuba alo ukudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga, kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyeli ekhaya masinya.
Akhona lesi ilama surprises makhaya lama team so far, first games ama team amanene kube lama surprise like on Namibia, even Cameroon can show ukuthi basebenzimeni for now, but hayi, my hope ukuthi bazaphika kusi third game yabo last.
Iqembu leSouth Africa lizadlala lele Tunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sika Group E, njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu Gift Ghetto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu kusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
South Africa lo isitholile ama winning formula, I think ingaba i threat nga bengasayinazelelanga kuhle ngoba sebebonile according to i player izungu wamombono mbona zani bachintshile i type of play bebehambe getting ngani i-first game yabo babedlala utikataka ongayindawo. I-game yayizulu ibelomehluko because behange from amagoals. I think bengadlala that same type of football kungatshintsha izinto.
Omnye njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lonkana oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu leSouth Africa.
I-South Africa, they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue a poti? We know that is one of our philosophies, the South African Shipopo, playing for entertainment. So they need to change the focus. So if their attitude changes, something can come up, because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that teamwork, way later they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali lihlezi phezu kwengalane yesibaya sika Group E lile mklomelo emine, ukuthi ele South Africa lisendaweni yesibili lile mklomelo emithathu, ikanti ele Namibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lile mklomelo emithathu, kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngele South Africa ngefuko kanyange sonto emsileni wengalane kule qembu leTunisia lona ilo mklomelo owodwa. Umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni lokugcina kusibaya sika Group F.
USenegal obvious bafike kumasemenxa infinitata futhi sikhangela kwemali laba iZambia sungange mhlawumbe South Africa already sine 3-6 ingathembi stabilize ngafika esilekele phambili.
Imidlalo yezibaya yafika emaphethelweni ngolwesithathu, kuyikho lapho kuzacaca ukuba yiwaphi amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibaya sinya thola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano, ndawonye lamaqembu amane abe nemiklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk, lapho esixoxa khona ngomkhuhlane ohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumele impumela yemihloliso yeOrdinary Level, abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhala leyo umsebenzi, loba uhulumende yena esithi gazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu qhubeke lapha uhlelo lehlanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.